Esethule isinqumo sakhe emthethweni ndaba kamanje Randburg eJohannesburg phezwe kwesicelo sebail sabesilisa abayisikhombisa laba uMantshi Nkosikazi Hleziphi Mkhasibe uthe abukho ubufakazi oqinileyo obunikezwe ngabachuchisi lamapolisa obungenza kube ingozi ukuthi abesilisa laba bakhululwe ngebail. Uthe isinqumo sakhe bekufanele asethule izolo kodwa umeli wabamangalelwa waseveza ukuthi umfakazi obethe abahlanu babamangalelwa wababona bebulala uNyathi ubuye wabesula lobu bufakazi wathi yena ubebaqamba njengabantu abaziyo hhaji abantu ababulala uNyathi. Uthe amapolisa ehlulekile ukuchaza ukuthi yiphi indima eyadlalwa ngumuntu wonke ngamunye ebulaweni kukaNyathi ngaphandle nje kokuthi bebeyingxenye yalabo abakhanda umuyi bamtshisa waze wafa. Uthe kuyacaca njalo ukuthi akekho phakathi kwabayisikhombisa laba owabanjwa isenza leli cala njengoba bonke babotshwa sekulensuku uNyathi ebulewe. Ukukhululwa kwabo lokhu ngebheyili kulethe intokozo enkulu kumuli abesilisa laba layo ebisemthethwandaba. Kodwa-ke umzala kaNyathi umnumzana Mphathisi Ndlovu laye obesomthethwandaba uthe njengemuli badaniswe kakhulu isinqumo somthethwandaba.
Besibhekele ukuthi impela i-court uMantshi izoqinisa impela isandla kakhulu ekucwaningeni ngale ndaba. But-ke anyway akukho singakwenza, sicabanga ukuthi bayakwazi abakwenzayo, njalo siyakholwa ukuthi mhlawumbe babakhiphileko ngebheyili, kodwa ngoba icala lisaqhubeka lisazoqhubeka lithethwa sasele-themba lokuthi isigwebo bazosithola.
Isikhulumeli seviyo labachuchisa uNkosikazi Phindi Mjonondwane utshele Studio 7 ukuthi lobanje bekhululwe ngebheyili balethemba lokuthi kusasele cala elikhulu ababhekane lalo.
Siwumnyango obushushisi siyasamukela isinqumo senkantolo, sizoqhubeka nophenyo, kuzothuma uphenyo seliqediwe bese-ke sizilungiselela ukuthi icala lizothethwa enkantolo.
uMantshi ulaye omangalelwa ukuthi bahlawule amarandi azinkulungwane ezintathu 3000 rands yebail umuntu ngamunye bengathintani labafakazi kulolu daba njalo baphenduke njalo emthethwandaba mhlaka 7 Ntulikazi. Abachuchisi bake bazama ukuthi uNkosikazi kaMuyi uNkosazana noMsa Chuma yena osesekhaya eZimbabwe aphenduke kwele South Africa ezokutsho ukuthi kambe kukhona yini kwababuchiweyo wambonayo elalabo ababulala umkakhe, kodwa ke yena wahala esithi wesabela impilo yakhe. Omunye wabeZimbabwe owahlukunyezwa ndawonye loNyathi yena kenelisanga ukutsho ukuthi kwababotshiweyo ukhona yini oyingxenye yalabo abahamba loNyathi bayambulala. Selokhu kuqale lonyaka ziyanda izehlakalo zokuhlukunyezwa kwezalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa zisenzwa yilabo abathi abantu bokuza abaphume baphele ngoba babathathela imisebenzi kanye lokudala amacala. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.